kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabwe abantu abaningi kumachurchi kumabhizinisi sebebona kumqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitics, ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president. Laba abantu ababili yiyo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili. Kumele badlalisane phansi, baxoxisane, bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebambana phambili, zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siye phambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngizathola ukuthi uMnumzana Chamisa wathola amavoti angafika 2.1 million nxa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yiveki. Yinumber enkulu kakhulu. So kunabantu abaningi eZimbabwe abangabhilivi ukuthi uhulumende okhona nguhulumende wabantu. So laba bantu laba babedonsela emuva. So njengesizwe kumele ilizwe lonke lidonsele, sidonse ndawonye, sidonse siya phambili. Sonke i-2.something million ekamnangagwa lekaChamisa kumele sihlangane, sidonse siya phambili. Bese kucreatheka lokho esingathi yi-national trust, i-national confidence, ukuthi abaphandle kumele baqale babona thina sodwa sisebenza sonke, sikwenza ukuthi labo basebenze lathi. Nxa thina sidonselana njengesizwe sithi wena ngorongo, wena ngorongo, kunzima ukuthi bona base-trust thina nxa njengamaZimbabwenzi singasebenzi sonke. So ukusebenza kwethu sonke kumbe ngathi i-dialogue le emqoka ekaChamisa lo Mnangagwa yiyo eyenza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious, basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke. Yikho uzathola ukuthi nge-inclusive government kunemali eziningi ezazingena kuhulumende ngoba kwakule belief ngokungathi i-confidence yokubona ukuthi hhayi iZimbabwe ngoba amaZimbabweni basebenza bonke badonselana ndawonye. Khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence, national trust yiyo eyenza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili. Okunye lokho okuningi-ningi nje ngama-symptoms okuthi ngasixoxeni njengamaZimbabweni silungisise ilizwe lethu.
Elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso kumnotho welizwe kuyini?
Kuvela khonapho esingathi ku-SI-142. SI-142 ngumthetho owafakwa nguhulumende owenza ukuthi ingathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa. Kodwa uzathola ukuthi umthetho lo usebenze kumele ube economy wide, okusho ukuthi wonke umuntu laye uhulumende kakumele angasebenzi ama-US dollars. Kungaba lama-pockets ukuthi kulabanye abawasebenzisayo, kulabanye abangasebenzisiyo, kwenza ukuthi ku-create esingathi ama-pockets of the economy ukuthi kulabanye ababenefithayo, kulabanye abahlukumezayo. Uzathola ukuthi ama-salaries abantu kawa kantshintshi kusukela ngo-January, kodwa intengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili. Umuntu ebehola 1,000 wayehola 1,000 ngo-June. Amafizi ezikolo umntanami mina ubebhadala 4,500 bond ngo-September, kathesi kuthiwa ubhadala 12,800, kodwa mina yami isalari kayikakhweli. Uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisana ne-US dollar, yikho kuzenza ukuthi into ihambe kuhle. Amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi bathi uhulumende yenza ukuthi imali yethu ihambelane ne-US dollar kumbe ngathi le-interbank.
Kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke.
Abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho. Ngakula mankampani kade sachashaya abantu ngoba amankampani nawo ngabala foreign currency kabakwanisa ukuthi imishini eminingi ningade beyisebenzisa isebenzi. Uzathola ukuthi amankampani anjengabo-Delta, amankampani anjengabo-Shift bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kulento ezingabazithenga phandle. Ngapha amavenda nabo bayehluleka ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production. So into zonke abazithengayo bazithenga e-South Africa, kubo-Botswana, kubo-Mozambique, kubo-Zambia ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency. I-foreign currency leyo ayikho. Ukuze i-foreign currency leyo ibe khona uhulumende kumele ayenze lokhu kuthiwa yi-promoting production. I-production yenza ukuthi sithengise igolide, sithengise i-tobacco, sithengise into eziningi-ningi ezenza ukuthi imali ibuye eZimbabwe. So abantu bayadura kakhulu ngoba ifuel kathesi kayitholakali. Kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele e-South Africa. So uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo ngoba kulabantu abaningi abazabuya elizweni, millions of people, kodwa ngakabi le chinga lokuthi ifuel uzayithatha ngani. Kathesi sengabuyi kayitholakali. So sinaza kucabanga ukuthi mhla ka-24 iduku lefuel luyabe lunganani. So kule nduwo eziningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe, siyabuyela khona phambi ukuthi uhulumende nxa eserious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise ne-political dialogue. Okunye okuningi kuzalandela khonapho, kuzasebenza kuhle ngoba sisebenzisana njengamaZimbabwe siya phambili. Kanti asimthembi urhulumente xa ehlala phandle ekhuluma nathi, asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalise kuyena.